i-old nebizo ngoba nxa isikhona sikhona nokuthi hayi amasektor amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayephumula yeli i-old kodwa iqiniso yathi bengaphumula abantu isebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole konke okuncane abangakuthola so bekunzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubona abantu bajayele xa uqinkuwela abantu bahlayela izimuli zabo kusuka la mabhati kusuka lani bekungekho konke lokho izisebenzi babe zingakwenelisi bekukubi njalo 2020 sayise samngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebekwi-informal sector izimra ila mapholisa bebangela bebathathela impahla bevala amashop abo ezomnotho lezo zisile ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo kodwa zibe njengabantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekholisa lezi moli zabo
kuyini elikukhangeleleyo lonyaka
asikhanye ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangavulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole usenzele ukuthiwa yi-production iqiniso yokuthi ezona imikhono bezahlala zokuziphansi so njengezisebenzi zahlala zokusibhizisa ikhaya okunye besekukhaya nxa ibhajethi sisiyasiphika kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazwela izisebenzi ayehlisa ama-tax la abhadalwa ngabantu makhulu kakhulu abantu bahola imali ephansi besuke lapho futhi babe le-tax ephezulu besuke lapho futhi be-tax imali zabo bayingena ngale uma-city council babhadale o-vat bayingena ezicelo babhadale i-vat into esikhali ngazo ngelezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi okwesithathu besikhale njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ithi isebenze ibe la mandla enxenye ibinganceda ukuthi lasi sisebenzi sibe sithole i-platform i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaqhathi bethu lezi sisebenzi ingatsha zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini kubancedisana njani